Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga balaleli. Okwenzakalayo yikuthi sasuka lapha saya eBhalakwe ngemande siphelekezela ama-journalists ayevela ngaphandle kwelizwe. Ngethemba abantu abaningi abakwazi ukuthi eBhalakwe lapho kulama-mass grave khona abantu bethu ababuzwa ngumbhuqazwe, i-ZANU-P F government seyathatha indawo liyana yayikhonvetha yaba yimatopo district Heroes Acre. So-ke sathi sifika laphana sathola ukuthi kuma-mass grave ongu-2 sokuplastelwe laphana kwavalwa ukuthi mass grave, okuyinto esathina ngoJulayi sicina ukuya khona sisihambisa undoda waseSpain layo wayebukuzobona indawo liyana. Sathola ukuthi ngenyanga kaJulayi kwakubhaliwe sibili ukuthi mass graves njengenhlala yenza, kodwa ngosuku lwangomvulo sathola ukuthi sebecitshile baplastile, kanti njalo bakha le tomb of the unknown soldier okwakuyisakhiwo esasingekho before ukhetho lungakafiki. Sithole ukuthi futhi le ndaba bayenze ngesikhathi se-Heroes Holiday okwakha ithombo fya non-soldier lokucitha amabala lawana abhalwe ukuthi mass graves. Kodwa esikwanisile ukukwenza, sikwanisile ukuhwaya iplastiki beyiplastile ngoba besifuna ukuthi lo mlungu abone ukuthi into esikhuluma ngayo sibili biliqiniso ukuthi kulama mass graves. Sahwaya elilodwa, sathiya elilodwa livaliwe ngeplaster.
Manje like lakhulumisana lo hulumende na?
Hayi, asizimiselanga futhi ukukhuluma laye ngoba uhulumende lowo ulihlongandlebe uqhubekela phambili ezwisa abantu bemathebelelendi ubuhlungu. Sinanzelela ukuthi okokuqala vele kwakurongo ukuthi iBhalakwe iyedeclare ukuthi siyi-district Heroes Acre. Sinanzelela ukuthi laphana kulele abantu ababulawa nguhulumendena lo khona ngombhuqazwe. Nxa babefuna ukuba le ndawo abazayigcina bethi ngiyama-Heroes Acre, ngiyi-Heroes Acre la ababulawa ngesikhathi sempi yenkululeko, kwakumele baqande enye indawo okungekho lapha eBhalakwe. Laphana sinanzelela ukuthi bafaka nje leyana indawo bayibiyela uthango bese befaka abantu abathi ngama-ovet beza kuvala evidence yesikhathi sabo bekulala abantu, ngoba eceleni kwama-mass grave la ngu-2 kulamangcwaba ambathi ngama-ovet amathathu eligoqela uShoko Dube lo mguni lomunye owesithathu ongavezwanga ibizo lakhe ngoba ingcwaba lakhe kalakhelwanga.
Zona izakhamizi ezihlala duze lalindawo zithini?
Izakhamizi zakuleyani indawo ziyesaba kakhulu. Kuke kwenzakala ukuthi sithe sihamba lebheji likaZulu mhla ka-25 May sithi siyayakha iplagi elokwenza labantu bethu abalele khona phana eBhalakwe. Sathola ukuthi ngalelo langa kwasokuvimba amapholisa ehlome ephelele engagqise qhakala efuna ukuthi khona avimbe ukuthi abantu bengene laphana. Abadala bahle bathotshobala bona la abalutshwana ababekhona. Uzathola ukuthi lokuganga khona lokho okwenzakaleyo khona phana eBhalakwe, abanye abadala izakhamizi zakhwaphana kasikwazi ngoba vele cabanga ukuthi abahamba besiya kwenza lokhana bakwenza bengabantu abalihlekanyana, mhlawumbe futhi uthole ukuthi engxe vele babengasuki khona phana eBhalakwe. Asifuni thina i-tomb of the unknown soldier laphana eBhalakwe, kodwa thina njengabantu bakomthwakazi sifuna i-tomb of the unknown victims of i-genocide, ngoba silabantu abaningi ababulawa, abanye bacatha lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi bangcwatshwe ngaphi. So-ke sithina uhulumende mayeqinisile ukuthi indawo liyani yaseBhalakwe uyayinakekela kakhulu, sikhumbula abantu ababulawa ngombhuqazwe, kafake i-tomb of the unknown Gugurahundi victim, ngoba baningi abantu ababulawa laphana, abanye bavunjululwa ezintabeni. So asisize akhiphe wahisakhiwo lesiyana ese-tomb of the unknown soldier ngoba siyi-relevant endaweni liyana. Sifuna ukuthi kwaziwe ngamathambo alabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe.